tisendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 19 kuNtulikazi 2023, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
kunokungahambanga ukuthi sibone ukungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusecha and then loku-analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ole-voters roll lwalonyaka kunzima ukulihlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nje ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvuma ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezek, kodwa kuyikuthi sasibhatalile ngesikhathi, thina sabhatala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ole-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandla leli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ube khona nangokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kunokungahambanga ukuthi sibone ukungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusecha and then loku-analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele i-voters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe ku-polling station. But nxa sikhangela i-voters roll leyi esiphiwe asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke sithi badaniswa yikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo ku-voters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe. Njalo uthi kumele izek ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station izekhi kumele igazethe ama-polling station mhlaka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi nezekhi bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu ama-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Coban Matsiba owembizo ekhwekhwe noClifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Thina njengezaphu silenkinga ezimbalwa okwaqala udaba ngendaba ye voters roll okwaqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll emat south north abaningi abakayitholi emat south siqala ukuyayithatha kuyona le iviki inkinga yokuqala esibili abaningi ama candidate emaphandleni bayithola ku format enga ebuyibenzima ukuthi bayihlolisise
kodwa ozancindisa idinga ukumela ibandla lezanupf kobulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala ekhalakhala zikhathi zonke
hayi lawa sesidiniwe ngabo lawa kuyibo vela akulanto eraithi ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraithi ephathini yabo so bayabona sebesiyadliwa bayabona amarala ayenzakalayo ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zobuhlebebe le excuse lokhetho lungakafiki lokho kuyabona singabantu asebebonise benqotjiwe haya so bantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious
imizamo yokuthola umbono weZEC yehlule ngemva kokuba isikhulumeni seZEC umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi ingcwethi ezichubukela ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kancwabakazi ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba we-electoral court wakobulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-nomination court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kwintatheli izindaba yi-Studio 7, u-Ezra Chisa Svanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesiyedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethula kwesinqumo ngumthethwandaba we-Electoral Court, unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesi sinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kankosikazi Elizabeth Valerio uvice president kubandla labo le-United Zimbabwe Alliance ureverend Frank Mhlanga uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele liyilo.
Sijabule kakhulu simanzi nhle ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-ZEC kodwa kuyukuthi sasibhatalile ngesikhathi thina sabhatala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-system zabo kodwa ke hayi siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio ngowesifazane oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Imele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngeza Chisa Sibanda.
Asizweni njalo u-Ezra Chisa Sibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
Ibandla lesizwe Coalition for Change litshele umthetho ndaba ophezulu okubulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenzisa igama lenhlanganiso le olwama-double candidates. Esigabeni sephelandaba thabalala sokuzancindisa osoneni Ncube logift osalwe siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankasa ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebesithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo wabona ukuthi kufanele ukuthi ngingene kutoposisi.
Leli bandla lilama-double candidates lakukhansili kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-CCC wabancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama-candidates awubonale ama constituencies ababuthathu ba. So achindela indlela lathi elethu selishifthwe kusasa. Okunga ukuthi sesizangela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithi.
Olunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula Bongani-Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lwamalunga awe-CCC alitshumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Thisen Bhatile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi lemakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu athikanga ngesikhathi esiqondileyo, kodwa hhayi thina vele silaso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Pashos Banda yena udinga umela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Thina amaphepha ethu abekwa ngesikhathi sibilokhu kukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi laphuzani kwezani ukubhatala imali ufaka amaphepha,
bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Kodwa ziye zombusa zomnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-CCC liswele ubukhokhelo obuqotho, yikho sebehlangana lodubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngobokwenzakalayo e-court lapha angisilo gqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa iBulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalitshumi lambili abe-CCC bancindisa kukhetho bemele uBulawayo kumbe haji. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami nguJesus Banda.
Isigodlo someli weMelika eHarare sesikhuthazele Zimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uPamina Sithuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo seMelika eZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pawuniyathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke. Sisaphakathi lokubuza amavenda zona nawo ukuthi bayathabathaa ngabantu bezana, abantu bezana bebabaney'nsibizi abangene zona 50 kumbe kusiya ku-100 begqoke izithipha zabo zezana ebegqokela amakhetha. Kuyinto asenezindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamina Sithuso, uSimba Rashe Mparanganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lenzani, thathela namaphilisi impikitsha lapho yenza ngo-1 sabachatheka athikathi izintatheli izindaba nani ndinxa kingasithela nje ukuthi kwenzakalani, you know, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina bengikhuluma lobunyongwana sengane uyakhokhela lelo xuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singamukuzwisisana ngokuthi sithi akutshengisa ukuthi akhombisa ukuthi uyintatheli izindaba uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli so ngithathi nyani ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngintatheli izindaba ngokomsebenzi wase wathusha keyiqulo naleyazi ihamba-ke baningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho ebusweni kumbe kuyimpama kumbe zinqunzi nangisuke ngasuka sengibaleka khonapho ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngaleliqhuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sizahlala. So imisa ecina ikhiphe istatement sonaleso kukhombisa ukuthi sisihlayile ukuthi umuntu onalo opostiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ndani yekho leyani i-case but angisathola ngithuba ngoba ningade ngikwenza kusukelizo ngihlahlala ukuthi angayinika imali kodwa benginesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngiyevu leyani i-case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli inkokheli zebizwe sikhuluma ngokuthi kakube nokuthula lokuthi ama-bodies labo nangeze ngabe ngonozindaba ngibhuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengaso lezo zikhanelane lokhetho bekuyikuzama ukuthi kucatshiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho kusele sishobhe ukuthi ungake washaya i-journalist icede ukuthela ethibeni i-journalist nawe uceda labo ubatsheli ubachazele ukuthi nanonozinda so bona into ade besitshayela yona ukuthi sidinithe ifutho selesithe ukwenzela ukuthi kungakhanyi kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini vele ayokusenzakala khonaphana ku-fifth avenue.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo kumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Yebo, kakhulu sengisaba lokusaba ngiyathuthumela izinto ukuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi kunje ngifile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sethi ngathi ngamafinansela asikho akuna sefithi ungaze uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa ivini lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma sezi-organization lengani abalithathele phezulu okukwenza sifile ngani sithi asisodwa njengamphesinali ngizizwa ngingavikelekanga ukusebenza kuyinto engethusileyo kakhulu lokusebenza kuzayenezani isebenze kanzima.
Lowo ngulungelo Ndlovu, intatheli zindaba isebenza izimele, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umomo oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castelto utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaxapha umomo ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo isuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF bona abalilandulayo leli cala. Untungameli inkomo ye-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okufuza ukuthi kukhangele kulento enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kulento enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho engcindezelayo konke khona kuyana ngibona ngazathi izinto ekuze zikhangele siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi sikhankase sibonile amarali amanye amabandla ayavinjwa konke khona kuyana ngibona ngazathi yizo izinto ezibe zikhangele sindane emuva kube kule nto ze-registration le nto zama-boundaries konke konkeana konke kule something to do with him ukhetho olukhululekileyo olufe and the credit.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC besithi abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yilipi?
Ungakhangela i-election yeZimbabwe isile sikhathi iqalile. Preparation lani lani. So isikhathi sonke lesi sibe sitshengiswa ibandla elilodwa. Yabo eZimbabwe ungakhangela baye begcona i-CCC. Ngamabandla adinga coverage la mabandla ama-regional parties anjengabo MRP lanto zapho bonke labo babeyelidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni lama-presidential candidates amaningi abefisa la ukuthi itholakale enjani enika i-coverage but mbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asibala ama-government program kodwa ibandla kuphela libandla leZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA iBhethu likaZulu bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan uNkosikazi Sandra O'Drake uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan umnumzana William Lai Ching-che kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina ake komuntu ozovela kwenye indawo aze silungisele indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje siqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi sabeka imali nje asifanisa ukuthi first day sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo eziyi-8 thina singama-members ayi-8 imbuzi zona ezisazithola kwenye isupplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi lezi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sokusakhulumisana nabadoda abosizwe ukuthi singabengatholela indawo yini njengoba ilendo sikhuphanga ukuthola kodwa-ke sivekile thina la sesibeke khona yikho siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe sikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity so thina sibone kufanele ukuthi sale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa ibuwa kothi imbuzi lezi ezinamathandabomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu zikwi-F3 sesiqalile ukuzala mthembu i-first stage esayithenga manje ngo-April sesiqalile ukuzala sibona abantwana nje ziyazala imbuzi lezi zizala amaphahla triplets kanjalo. Sikhangelele ukuthi izoba i-project ezobenefita kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi sina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races kanti ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni i-generation izochiya sishiyele abantu abethu ingqondo yokuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile nge-generation ekhona manje.
Kodwa-ke lile ndawo lapho elizwake khona kumbe lidinga i-plus?
Sidinga i-plus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzi lezi sazisiyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So omunye nomunye ugcine i-number of code yakwanisa ukusigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supply just imbuzi onezo zidilive ngo-October. We have already paid part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi ma singathola isizo lokuthi singathola into i-land. Into efana ne-plaza nje lengaba i-plot elikhulu elingakhonisa ukugcina into ezingangembuzi. Singathola amanzi, imbuzi zethu sigcine khonapho, sithola abantu abangakhangela imbuzi zethu. Ningena ama supplies abantu abangaba bene sithengisa ukudla kwembuzi okufana notshani ama godmeal ihlelo lwethu likhubekele phambili.
Yes, iyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into enhle kakhulu ngoba into enhle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla, imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi Dube. Wabona abantu abafana namachina nabantu laba abayenza makula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwenza isiqine Dube ngoba imbuzi idla and it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idla into ephezulu efana nokubona ifikelela meva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube, ngadla inyama yembuzi ngekuphinda udlela inyama yenye inyamazane.
Hayi, nami ngiyayithanda kakhulu ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlelazi, ungabi khonapho kenjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda. Kanti ke ma nibambene la, njengoba sibaningi, asinikana ama-ideas. And into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba siye ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele ndebe lwathumela isayithi they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakujabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukujoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu vele singanikana ama-ideas then even give you i-guidance nolwazi eseselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lo-ke ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ise-Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 Ncwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abayibandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.